VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 Mpalakazi 2018 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abathengisa amafutha ezimoto angudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha nsitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto angudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokuziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima, njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza, bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali, singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand i liter. It helped us even kudura, but sibona kungcono ukuthi sithenge lokuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pond kwezinye indawo iblack market i5 liters ye fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako, kodwa nxa so stranded yabangasela choice. So iblack market bengayipromota sibili ba kube lama outlets amaningi. Mthembi price ngaba competitive price yehle, abantu beqala ukuthola ifuel kuhle kulokuthi abantu bakhe sidubeka silayina 2 days simele le fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzabanzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngokho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzabanzima ukuthi phele, because vele lathi abantu yithi esesizikhozelayo lokhu, because almost every day fuel iyabuya emagarajini, and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue. And the next thing yona liyana the same fuel eyabe siyithethe emagarajini yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone i-fuel is something like i-diesel, $32 to $40 per liter, which is something like $7 per liter. And then ku-black market we are actually $20. So those people, they are making a killing. You would eat almost 5 liters, every 5 liters, or profit at $13. So ukuthi ayekele ukukwenza kono kuyana, cabanga ubone nxa engakwanisa ukudrena 200 liters per day, which means into esegcekeni kusobala ukuthi i-black market will be there, is there to stay, ayindawo. Ngaphandle i-government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i-fuel, because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo, kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi, isimuli sesikhona vele usebenza ngakhona kokukhona lawo, ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona pha ngezigubhu, hambona nto akungcono So tina lati bakhona basipha ezindaweni zethu siyangena lati lapho sisikwansi ukwengena khona eh siyayisayithola sibili fuel siyayithola ifuel yabiyabithexaqa nje sesiyingenisa lati khona abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo ngoba emagarajini lapho kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uzithole wena ifuel usuka kube nzima kodwa thina nje silendlela zethu ezokuthi siyithole ifuel so singavele siyithole lati sesiyidlindisela phambili kwabanye ababeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yothi yonileyo uyabuyithole la ukuthi wenze amadira akho lawe kuphume something for abantwana hayi ufanele uyizame lawo so thina khonokho ikho kuyabe kungani kuyabe kufida abantwana so siyaqhubekela phambili ngako osikwenzayo
abanye abakhulume le studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Umsekeli kaMongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho. Ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe ngawethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwe nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina, amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele odokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi, abantu besezibhedlela, kuyahlupha. Ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho ngubani, sesithi hayi ingcitshi nguzibani, emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la, yethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo, bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye abasebengena futhi ekuma-strike ona lawo. Zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu. Kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale. Pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo?
Ah, luhlupho ngoba yikho engikushoyo ukuthi i-economy. Aluba i-economy ibingayi-improve, then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa. Babuqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu bethu. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe. Kade sabasasebenza abasala abamsebenzelayo. Sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe. Behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10, 15 years of training. Usiqalisela phansi. So kuzalimaza i-health care kakhulu konoko.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu ke abakwenzileyo kungazani ngakukho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni? Odokotela,
i-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo, olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani, kabazwanani khonapho phakathi kwabo. uhulumende uthi kala mali labana bathi bafuna imali kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisani okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumende isikala mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana
siyabona njalo uhulumende uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho
hayi uhulumende uqatshe abantu abaningi phela kaqatshe madokotela wonke wodwa ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo bonke abantu fawuti nganamadokotela lawayekele so i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi abanganani yikho kungahlupha kodwa ukuba khona ifanele ibe khona otherwise kungakhathazi i-system yonke nje
yisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabalala
okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana lamadokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani ukuthi la madokotela kambama ngayini kumbe kaqambi maka
udokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle sixoxe laye eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intethelo yezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Lo mhlangano ocuphwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Murangwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele parliamente.
Umhlangano lo usibe lawo ngoba sesinandelela ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sizikhangele zikhulumisane leParliament of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So umhlangano unjengoba parties ukuthi bengayenza njani ukuze bakhulumisane leParliament of Zimbabwe bekhambise izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade semhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichintshwe ukuze amankazana abaphansi kwe-18 years bengangeni into ama-marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangene kwama-marriages basabancane ikhulu kakhulu kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabatshintshe umthetho ukuthi batshintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudalele parliamente ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hathi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayenda basesebancane, abanye abantwana bala ama-birth certificate, abanye abantwana abaye esikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho yokwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuzile ilungise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisizwe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farida Igumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamva lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahe loludubo njalo besebenzelana lamankazana ezikolo uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabenhlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Church Zimbabwe, Mangwende Orphanage yakuMurewa, Shamareba na Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
ULive Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asiduzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu lekhisimusi. Le iStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa ethole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini 55% zamavoti. Iintatheli izindaba zakweleSudan lazo sezimanyene lezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyene labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kuloku kusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uqoke lomnumzana Sicelo Mpofu wayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association neZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima, abantu izakhamizi ziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade sabantu besemalayini akula ma-petrol, akula mali ema-bank, intengo zezinto ziyakhwela, nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhwela zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hayi insuku azidlula. Nxa sesikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya nga. Kade singikhuluma kanje lizananzela kule budget elethiweyo ngumthuli Ncube uminister wezemali kumbowezenotho. Ngananzela kuleyo budget kulezinto eziningi engizinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yakho isikhomba indawo. Okokuqala, ihlobo lukahulumende esilalo thina lapho ezanu-PF idenial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yi-point number one, bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbe beyaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotsha abantu, kade sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuye ezoletha imali yakhe, ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngomuntu engasuzayihle esehlenikelwa ngomuntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo ayipe nalehlukuluza abantu eyenza labala abantu abafuna ubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala. So-ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe we-ZANU PF owakhathe siyehlulekile ukhanya ungathibili kalampendu lokushubolo esilabe eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Kuyini ezitolo ngathi ukuda indlela yokuthi ezisebenziswa zikhona, kodwa ke imali yokuthi zisebenze ayikho. sezwa lokho sesilandi kuyasiza ukuthi sinise ngabe 23 izinto zakhwele ngakunikeza example 15 kwa bese sithenga vele sikhwele sidola 6 siya sithi sistema kwamanye ama shop kule sithi sidola kwamanye ama shop sidola 8 ungakhangela ifiweli vele emagaraji nesinawo sinamagaraji amalutshwane kulenkayi le cross ayikho ukudla akukho onjengamabele into kuthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya ezima kusebenzisa yona i-ecocash u-ecocash futhi yena umsukinyulefuthi uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2000 i-2000 yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khona okokuncane esithi zama ukuphilisa ngayonenje yena ibe ngikhangela umnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi nekunkalakathe sinekunkalakathe edura wona okuthi uzama ukubona ongale wangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi othi ngeqele ngale wangikhona uyewela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa, siyabona odokotela bakhalele njalo umsebenzi, lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende. Kubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini, singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo. Yikubona kathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yenzini i-US dollar. And ba-right abarong. Ungananzela i-ZCTU, ngikhumbula vele ngale movie isebenzi, zakhe zakutshela ukuthi impendulo yale lizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhohlwa futhi abantu abaningi asesikhuluma kanje, ilezi zisebenzi zasuke emsebenzini ezi ku-informal sector. Labo yizisebenzi phela ngoba wenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abanye abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Kunzima nothengisa itamatisebele oyimenzele ikhokheshi, nothengisa ibhanana ikhokheshi, befithi ngakuba le mali kwindawo baqhubeke beziphilise. So kuzafike sibe sibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwe amatisha nje bezizazakhala umsebenzi, odokotela vele selukhalalile. Ngibona izisebenzi zonke zijoyina, labona abantu abasesikhuluma ngabo kwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho. So sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le-USA kulingane. And nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho. Babona imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume, yimpendulo. Ingaqhubeka ikhona, ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulo mnyaka ozayo.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima. Emakhaya lapha abantu abaningi baphila ngakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi. Abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho ukudini, but kuyafanana noma umuntu wakhona wazathole imali ibe ngengakanani. Izinto ngale mashobhi siyabe zikhulu. Nxa ungathi sithi ufuna inkomo, umfana usakhulu uthi ufuna inkomo, ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonoti iyabe kuchame ebi around 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumeleni ingabe funa ama-600 i-US dollar ekayikho. Ngahamba kubokhwekhwe nxa usuyadinga ifiwe ungafika uthole i-US dollar awulayini ukuthi ngizonithenga, but ingaba le-bond note yazi ngalayina izini 6 or 7 hours ekulanelisiwe i-economy. Phela sonto yokuthi ungapho kuvuke kuseni sithi mina ngizalungisisa i-economy, kumele u-consult wenze isivumelwano labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili. Ongumnyanga njengomuntu osemakhaya, ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enjalo.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthiwa yi-Tipala Negotiating Forum, engenisa uhulumende, ingenisa abaqhathi, ingenise lezisebenzi. Inkundla leyana engayihlonipha ayibize ayithola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ungathi ngenza njalo kuzabe sokutshengisa usiyanga njengoba umbazo esitsho ekhuluma i-consultation. Lo hulumende ongafuna ukukhonsulta ofuna ukuzenzela into yedwa, ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayinda kwabiza ama-stakeholders wonke akhonsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayiphose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lo mnumzana Sicelo Mpofu, owayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT. Belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka, njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugedla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe besethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami ngisimkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka ward 19 eLupane. Ngomumo okhona kumnyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho ezisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyatshengisa njalo ukuthi abantu kabawufuni umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi ubunzima bukhona sibili akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo believe Kaule ngofuma senator Tshelojo ililunga le executive ye province ye Zanu PF Matabeleland North province. Ye umnyaka lo obuyayo u 2019 ikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadinda kodwa ngikhangele ukuthi incedisaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngijole izifuyo ngoba njalo ngathi sinjoke izifuyo ziyacuba kathi sikunje abantu lako lendlala sithi iyaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele izinto zabo lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima esike sahlangana nabo lobo. Ngisifisela abantu betsholotsho abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijeneyo ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Ncube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza lobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapho abanye ngabangalabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho abakulimileyo bakuthole emasimini. So manje isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba lobunzima mpela obukhulu plus nanku le bondi lele yilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko ukuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Ngikhomo ngentando ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiyakiwo lo sifike singabaphephileyo kungabe khona ezivazamisayo kulabo bafowethu basezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele kungabe khona ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlayezo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngiyaphinda njalo 012-465-0318. Loke ngumculo kaJays Marabini singakehlukani izulukandaba wathi sibone indaba kade sigokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa iphetulo lamanye amafutha ensitha. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kukanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Silikuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisa wonke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.